i-prayer line le ebizwa kuthiwa yi-under his wings yaqaliswa ngabomama bangu-4 e-diaspora siyahlangana lezinhlupho zama-immigration lama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time, kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyabivulekile. Abanye bangena bese Zimbabwe, abanye bangena bese South Africa, abanye bese Philippines, abanye bese Jamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hathi abeZimbabwe kuphela. Sesifisa lokuyibiza ukuthi sithi international line, because silama countries like o-Kenya, o-Malawi, o-Zambia. Bonke bayangena every morning, bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa le prayer line.
Sifike lapha imithato yethu yaba phakathi kwezilingo ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuqhafa ukusupportana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesilahlekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusupportana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nase ngiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting skill.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi infact kumbe nxa engathi i-marital kuyabe sokungazathi kuyathiwo single mother. Even ungu-single mother, abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la. Abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infekthi ngeyabafazi yokuthi sathane singabafazi. Ngasokwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe prayer line ahamba njani?
Useni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathela 7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu osheya ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. Siyayibala sindawonye bese siyidiscuss ukuthi kuyini, sithatha ama-lessons. Imithandazo once a quarter siyenza i-prayer night. Nxa ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ku-prayer night kuyonale isabatha ntambama, siyabe sile prayer night. Vuya uzojoyina, ngena uzozwa. Every quarter siyahlangana senze i-whole night prayer. Kunengi okwenziwayo, siyabe sikhuleka, senza kuzumu. Nxa ukwanisa ukuya kuzumu, you can join. So yona le sabatha siyabe silayo i-prayer night. Mbeni kasitshumayeli siyakhuleka kakhulu, injongo ye-prayer night.
U-all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani?
Siqalisa ngo-10 siqede ngama-4 AM. Isikhathi esiningi siyiplana sithi siyaqeda ngama-4, ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo-6. And khonapho uyathithi siqeda ngo-6 ucabanga ukuthi hhayi njengobana namhla besine prayer night engxenye abantu abasoze bangene kweka-6, uzabona abantu sebengenile ku-prayer futhi ka-6. Siswami, abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela la bantu abalokukholwa abakhala kumlimo usindawoni. Sesibona ama-testimony ayesabekayo, imizi yakhiwe bhedi yaphiyela yamiswa. Abantu akade bengakhulumisani, uyazi kunomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe, ubuye wakhulekela. Ibona imithandazo emangalisayo, abantu abagulayo basukube bayahamba, abanye bayakhulekela kwenziwa ama-prayer like almost a month now. Khulekela kuphela abagulayo every night. Omama abakulindawo imithandazo yabo mina iyangimangalisa. Ama-testimony esiwezwa ngabantu, abanye abantu bayafika bathule zi engani kula muntu kuphela yini. uzu umuntu kuphela siyephuma sesithi ayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kuJehova uchaza ngomama abathi nabe sithi ngiyakukhulekela abaqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhubele omunye umuntu sikhulekela intonye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupa kungathiwa sikhulekela abagulayo senza i-pass a button 12-hour prayer omama bayangela basayini ukuthi mina zakhuleka ngo-7 mina zakhuleka ngo-8 nawe uthatha u-7 ungaqeda u-7 zofika ku-8 suqhubela lwana ongena ngo-8 umbize umfonele likhulele liphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nasibambisana ngokwakomlimu i-prayer line leyi ilama isigqoqela ama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwamasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke silama-Roman Catholic silama-Methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimi oyedwa.